siyabonga Sandra Locris. Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 ngomfumfo 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yabonke amajunior doctors asebenza empilo, United Blood Hospital, Harare Central Hospital, Parenyato Hospital, Shitumiza Hospital, abayanga emsebenzini namuhla kusukela ekuseni.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende bakhalala umsebenzi lamuhla bekhalaza ukukhuphulelwa iholo.
Kusukisela lamhlanje, sekumele singakhulumi amazwi okuchothoza kumbe ukuthukana.
Ukufuthelana lokuphoselana aqatha phakathi kwamaxuku amabili alwisanayo kubandla leZANU-PF akuqhubekela phambili unkosikazi Joyce Mjuru esephendula ukuthethiswa kwakhe ngunkosikazi Grace Mgabe.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi selehlile inani labantwana elizalwa lile gcikwane lengculaza ngenxa yohlelo lokupha omama abazithwele imithi yokuvikela ukuthelela ingane nxa ele gcikwane leli.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende baqalisile ukukhalala umsebenzi lamuhla bekhalaza ukuthi uhulumende abengezelele iholo lusukela kumadola angamakhulu phose amathathu 282 isiya kumadola inkulungwane elamakhulu amabili amadola i-1200 ngenyanga. Odokotela laba bazise uhulumende kumaviki amabili edluleyo ukuthi alalele izikhalazo zabo ngoba engekela bazakhalala umsebenzi njengalokho sokwenzakele. Okunye okukhalazwa ngabodokotela laba abedlula amakhulu amane 400 yikuthi uhulumende abaphe ama-allowances athile njalo abehlisele imali abayibhadala nyanga zonke ezindlini zikahulumende abahlala kuzo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomunye wabakhalale umsebenzi udokotela Masibongeni Sonke Mloyiswa.
So yikho kukhona bonke ama-junior doctors asebenza empilo, United Blood Hospital, Harare Central Hospital, Parenyato Hospital, Shitumiza Hospital, abayanga emsebenzini namuhla kusukela ekuseni. Abantu babuyile nje bekhangelele ukuthi bethole uncedo lamadokotela njengensuku zonke, kodwa bakhathazekile ngoba kula ncedo olujwayelekileyo abalutholayo, usizo olutholayo kusuka kuma-junior doctors.
Ungasikhumbuza kancinyane ukuthi kahle kahle elikufunayo kuyini?
Okay, okufunakalayo kathesi abadokotela bekhala ngendleko abazinikwayo ama-salary, ukuthi i-salary yangkhona iphansi. Kathesi abathole ama-salary, i-salary ye-$282 and bakhala ukuthi i-salary ikhwezwe iyefika ku-at least $1,200. Njalo bakhala ngama-allowance, imfanelo okumele beziphiwe nxa besemsebenzini ekuthiwa yi-co-allowance, ukuthi isuke ku-$0.40 per hour, at least $0.45 per hour. Wakhala njalo ngama-risk allowance ukuthi lapho abasebenza khona banama-risk, kodwa kundleko abazinikwayo imfanelo abazinikwayo akula ethiwa i-risk allowance. Wakhala nge-risk allowance ukuthi njengobona kule mkhuhlane enjenge-ebola eqhamukayo, imkhuhlane yamagcikwane ovirus, ye-TB, ye-hepatitis eqhamukayo, wafuna ukuthi bethole lawo i-risk allowance. Njalo bakhala ukuthi uhulumende babone lapho abafuna isikiso ukungenisa izimoto ukuthi labo bethole ama-benefits anjenge-duty free ukuthi izimoto zikwanise ukungena kumadokotela engenisa izimoto.
Uhulumende selake lakhulumisana laye njalo kuyathembisa yini ukuthi uyalalela izikhalazo zenu?
Labo abamela izibhedlela be-Zimbabwe Hospital Doctors Association babhalela incwadi i-Health Services Board logatsha lwezempilo lokunakanelwa kwabantwana, benika zonke lokhu zemi izikhalazo esengizikhulumile banika ukuthi sifuna ukuthi kuphendulwe ngokubhalwa kubhalwe phansi kodwa isikhathi esikona amalanga angu-14 sesadlula bengatholanga ukubhala phansi yikho sokuze bafika ukuthi kuvumelwane bonke ku-association namadokotela ukuthi namuhla kungayiyo emsebenzini sisomelele uhulumende kakaphenduli
ekutshengiseleni kwenu lokho akulakuhlukuluzwa yini konke kuqhubeka kuhle njalo lanilikwenza ngemfanelo
thina sihambe ezibhedlela kuyaba ngumsindo kumbe kubuthana abantu nje bazihlalele ezindaweni zabo akula okukhathazayo kwezimbabwe hospital doctors association abangabuye bethole ukuyethuselwa lapho nalapho kodwa thina sonke akula okukhathazayo akula kuhlukuluzwa okukhona
lo ngudokotela masibongeni sonke mloyiswa ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo
Ibandla leZANU-PF liphakathi kokufuthelana okukhulu kulandela ingxabangxoza ebangelwe ngunkosikazi Grace Mgabe lo kungaphathwa kwalolu daba lidale lePolitbureau ngeviki edluleyo. Lokhu kulandela njalo umbuthano oyenzwe ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru ngempela sonto ethakazelela ukuthola kwakhe isicoco semfundo yaphezulu iPhD. Inkokheli yeZANU-PF ebekulumbuthano ibalisa owaye ngumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Sikhanyiso Ndlovu, umnumzana Rugare Kumbo, umnumzana Webster Shamu, umnumzana Monacho Mtezo, umnumzana Amos Mizilo, umnumzana Themba Mliswa. Esethula amazwi akhe kulumbuthano unkosikazi Mjuru uthe ukungezwana okusebandleni leli kulakho okubangela ukunqotshwa kwalo kukhetho luka-2018. Ibandla leZANU-PF lilamaxuku amabili elinye lisekela uMjuru kuthi elinye ngelibikwa lisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Amazwi kaMjuru lanxa ebengela gama likankosikazi Mgabe owenze imihlangano ilizwe lonke esithi uMjuru kachiye umsebenzi wokuba ngumsekeli kamongameli welizwe iningi liwathethe njengesicebiso sokuthi unkosikazi Mgabe kumele achiyane lo mkhuba wokudabula ibandla phakathi. Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukwenza umhlangano lihlaziya amazwi kankosikazi Mgabe ngolwesithathu. Kesizwe amazwi kankosikazi Mjuru.
Tasarirwa nemakore matatu ane hafu isiripisisa
kwa. Esisele iminyaka emithathu kuphela ukuthi siye kukhetho. Bantu benkosi singathethisani ngoba siza kuba sesicela uvotelwa njalo kathesi. Kusukisela lamhlanje sekumele singakhulumi amazwi okuchothoza kumbe ukuthukana.
Lawo ngamazwi kankosikazi Joyce Mjuru. Ukuhlaziya amazwi kaMjuru uChris Gande weStudio 7 uxoxele incwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungulimbo ngolwane.
Ye kuyabonisa ukuthi uma Mjuru uyakwazi ukuyidlala kahle ipolitiki yakhe ubonile ukuthi lo okukhuluma kakhulu uzaziveza ebantwini usezivezile ebantwini ukuthi ekhanda lapha vele akusebenzi kahle yena uma Mjuru udlale ngendlela ukuthi uyabona ukuthi angafuna ukuthi akhulume njengomaye womgazi uyabe sezidonsele edakeni so ukwenze kwabasobala ukuthi khona yena akacabangi kuselevel lalo omthukayo lo uGrace Mgazi
okokuthi nxa sikhangele unkosikazi Mjuru engaswela yini usekelo ikakhulu kuCongress le elandela
uvele ulosekelo olukhulu kakhulu kulokhu esingathi kubandla leZANU-PF kulabo abalandeli babo kumastructure zeZANU-PF ulosekelo olukhulu kodwa siyazi ukuthi khona uMgabe yena kusiyaphambili isandla sikaMgabe sizabonakala abantu abaningi abafuni ukuthi khona bebonakale bedikisana loMgabe so uMgabe yena nxa engasuka athiyela lo usafuta unkosikazi wakhe njalo akasafuni uMjuru lokhu kungenza ukuthi abantu abaningi akade besaputa uMjuru abanye bazibone sebele nkinga yokuthi manje bangaphikisana yini loMgabe kodwa siyazi ukuthi ugabe usesibangela ukuthi khona naye akafuni ukuthi khona ibandla lakhe lidilike njalo uyafuna ukuthi khona unkosikazi wakhe abambe something. So siyabona-ke ukuthi khona kusiya ku-congress laphana kuzoba nzima. Kodwa mna ngibona sengathi umgabe gazi ukumlahla umjuru uzozama ngazo zonke indlela ukuthi engalandeli loko lokushiwo unkosikazi wakhe, ngoba unkosikazi wakhe ubonisa ukuthi khona kunabanye abantu abangemva kwakhe. Kodwa angibona ukuthi umgabe leyo ofuthela ukuthi akhulume lezo zinto.
Umnumzana Walter Nsunongolimbo Ngolwane yingcwethi yehlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkulumo zokumanyanisa ibandla le-MTC Renewal lele-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube ziyaqhubeka kuli viki abazi ngokwenzakalayo besithi amabandla omabili aseseduzanelo kubambana. Omunye okhulumele Studio 7 ongathandanga ukuqanjwa ngegama uthi amabandla la alakho ukwazisa umphakathi ngokumanyana kwawo ngolwesihlanu. Sixhume ilunga le-MTC Renewal umnumzana Albert Mhlanga yena othi ukhangelele ukuthi amabandla omabili ebambane.
Imizamo le kangisabali lokuthi imizamo yindlela nje esesiyiphuthile ukuthi nje siyakukhisimusi nje hhayi sesihlangene sokule-MTC eyodwa. Njengoba sacaca ukuthi MDC izaba yinye njengalapho sikhumbula lapho eyafunywa khona ngo-1999 kodwa iMDC izayichiya ngikababa uTswangirai ngoba uTswangirai usuke walahleka sibili ukuthi iMDC yafonyelwane. Yikho-ke sikhuluma nje kusiyaphela nje uNovemba ubaba uNcube sesivumelane laye le-executive yakhe njengoba ade ngikutshelile ukuthi nge-weekend amarali ade silawo amalunga kababa uNcube besilawo sibili sincedisana lawo ende kukhanya emboneni wethu wokurenewa even ama-policies siyavumelana labakababa uNcube.
Ubona kuzaliphathisa ekutholeni usekelo elizweni lonke jikelele ukumanyanisa amabandla omabili likhona ukuphikisana lezanu PF le-MDC thi lile siqwanga?
Kayisikho ukuthi sihlangana i-MDC kuphela. I-MDC yaliseya-unite njengoba sitsho nje kusiyaphela umnyaka. Sesihlangana-ke lamabandla akhokhelwa ngubaba uDumiso Dabengwa. Sihlangane njalo le bandla elikhokhelwa ubaba uMakoni noprofesa uMaduku. Kutho ukuthi kusiya sibili ku-election i-opposition esiyabe siyibala nguye uRobert Mgabe kuphela. Hhayi ubaba uTswangirai thina baye sesikhohliwe ngaye lanxa lingathi uyi-opposition.
Umnumzana Albert Mhlanga lilunga lebandla le-MDC Renewal.
Inhlanganiso ezizimeleyo sithe gwaqa kobulawayo lapho ezisemhlanganweni omkhulu wokuhluza ukucatshangwa kweleZimbabwe owe-Ideas Festival oqoqwe inhlanganiso kaZulu eyobulawayo Agenda. Umnumzana Meli Dube omele umqondisi wenhlanganiso le uthi kule nhlanganiso ezedlula amachumi ayisithupha i-60 ezizadlana ingqondo ngokwenzakalayo elizweni okunjengo kwezombusazwe, ezomnotho, inhlalakahle kaZulu kanye lesimo samalungelo oluntu. UDube uthi kuza kwenziwa imihlangano emincane eminingi yenhlanganiso lezi ezijiyeneyo kusukela lamuhla kuze kuyefika ngomgqibelo. Uthi okunye okuza kwenziwa yikutshengisa abantu imfanekiso lokunye okwehlukeneyo okwenziwa zinhlanganiso lezi nsuku zonke. Isihloko somhlangano lo owe-Ideas Festival lonyaka sithi Transformative Ideas for a Better Society. UDube utshele uKeeps Dube weStudio 7 ukuthi bakhangelele njalo ukukhuluma ngensolo kaZulu yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zidlelana zilobudlelwano lamabandla ombusazwe osokuchiye abantu abaningi bengakwazi abangakwenza.
Nxa sisenza le nto kuthiwa yi-Ideas Festival, kulithuba lokuthi kuboniswane, kuphiwane imibono eshiyathiyeneyo, sitshekisane, sifundisane, njalo into esiyenzayo yikukhangelisisa ukuthi kanti izinto ebesivele sizenza kumbe indlela ebesisenza ngayo izinto engathi ngama-ideas ekade siwayi-implementa ayasebenza na, kukhona yini okumele sikutshintshe ukuze impilo zalaba abaseZimbabwe ziguquke zibe ngcono. Senza ke sile theme yethu ngesikhiwa sithe thina transformative ideas for a better society. Into esiyitshoyo ukuthi sifuna imibono engenza impilo zabantu zibe ngcono elizweni leli laseZimbabwe. So sile nhlanganiso ezedlula 60 engathi 60 60 kobulawayo ezivelela from all over the country, eHarare, eMtare, eMathebeleland, eMidlands. Zihlangene nje kuma conference kuyakhulunywa kuyaxoxiswana ngendaba engingathi zisegudwini ngezombusaze ngezokukhokhela la ngezentuthuko, and then bese siba njalo lalokho esingathi ukutshengisela ukubukisa imisebenzi yethu esiza kwenza ngolwesine lono lolukhona lwalona liviki ngolwesihlanu nangomgqibelo eCity Hall Car Park, lapho esiyabe sihlangana khona lezi zalwane zeZimbabwe sizitshengisa lokho esikwenzayo njalo sikhulumisana lazo.
Ye, kukhanya ngazani kulabantu abakhona nayo bathi-ke inhlanganiso ezizimele zodwa sezingani lazo ziyinkinga kweZimbabwe, zingani ziyaphambanisa lapha lalapha, kambe lizaphuma linjani khonapho seliqedile okwenzileyo?
Angeke ngikwale okwakuqala ukuthi engxenye inhlanganiso lezi lazo zingabe zile sandla ekuthini izinto zingahambi ngokuhle eZimbabwe, kodwa ngobuyithi bethu kasifanani, zingabe zikhona engxenye ezinjalo, zingabe zikhona ezingenjalo, kodwa into esiyenzayo yikuzalola ukuzololana ukuthi madoda kambe lokho ebesikwenza kumbe indlela ebesisebenza ngayo lomnyaka owedluleyo le minyakanyana esanda kwedlula, ngaqhubeka sikwenza ngendlela efanayo kuzatshintsha yini impilo zabantu beZimbabwe zibe ngcono kunalokho eziyikho khona. So sinethemba lokuthi lokhu kuyikuzikhangela esibukweni, sikhangela ukuthi kambe madoda indlela esigqoke ngayo, indlela esimi ngayo, singaqhubeka ngayo, izasinika yini lokho esifuna ukuthi sikwenzele abantu beZimbabwe.
Lo mnumzana Meli Dube omele umqondisi weBulawayo Agenda obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo.
Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela befuna ukwengezelelwa iholo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Kwezempila kahle lamhlanje inhlanganiso ebona ngokulwisana lomkhuhlane wengculaza eZimbabwe National AIDS Council ithi selehlile inani labantwana abazalwa belomkhuhlane wengculaza ngenxa yokuqakathekiswa kohlelo lokuthi wonke owesifazana ozithweleyo ahlolwe igciwane lengculaza njalo aphiwe imithi yokuvikela ukuthelela ingane nxa efunyenwe elalo. Kubika intatheli zindaba yethu uNotando Spanda.
Inhlanganiso le ithi liqhubeka lisehla inani labantwana elizalwa lile gcikwane ngenxa yohlelo lokukhuthaza ukuhlolwa kukamama lapho ezithwele ukuze anikwe imithi evikela ukuthelela umntanakhe leli gcikwane ekubeletheni. Imbiko ekhitshwe inhlanganiso le ithi abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lane abaphila laleli gcikwane bafika phose amakhulu amabili enkulungwane i-167,430 kuthi abangaphezu kwekhulu lenkulungwane i-121,111 badinga imithi yama-ARVs. Kunani labantwana elifa lingaphansi kweminyaka emihlanu amatshumi amabili lanye ekhulwini i-21% libulawa ngumkhuhlane wengculaza. Uhulumende wakuleli uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi abaphila legciwane benelise ukuphila impilo elesithunzi njalo egcweleyo ngokubapha imithi efaneleyo ngesikhathi. Lanqanje abesifazana bakuleli bebevele bethola ama ARVs nga kuthe kwatholakala ukuthi balegcikwane lengculaza lapho bezithwele ukuze bangatheleli ingane bebethi bangabeletha nxa amasosha omzimba esesemaningi yegazini bakhutshwe kuhlelo lolu. Unkosikazi Progress Dube ongumongikazi uthi lokhu kulengozi yokuthi owesifazana athi nxa esedinga ukuthi aqale lolu hlelo nxa iCD4 isiyehlile kutholakala amaphilisi la engasasebenzi ngenxa yokuthi eke wawanatha wasewayekela ngemva kokubeletha. Uthi ngenxa yalokhu abesifazana abaningi besebethandabuza ukunatha amaphilisi la nxa bezithwele ngoba bezawayekeliswa nxa sebebelethile. Kulandela lokhu, uhulumende siwaletha uhlelo olutsha oluthiwa yi-Option B Plus, lapho wonke owesifazana oqala i-art aqhubeke ngayo lalapho esebelethile, kungakhathalekile ukuthi inani lamasosha omzimba linganani. Unkosikazi Dube uthi lokhu linyathelo elihle kakhulu, ngoba kuqala bese kungathi kuqakathekiswa impilo yensane ukwedlula eyabomama.
So lokhu kuzancedisa umama, uncedise lo mntwana, ngoba umama layo uzabenefitha ukuthi angasathi nxa esenatha amapilisi lawana engasahambelani layo ngoba eke wawanatha. Kodwa umama nxa uyahle wawanatha impilo yakhe yonke, then lo mntwana okutsho ukuthi usezaphonga unathiswa iniverapine for 6 weeks. Then after 6 weeks umntwana lwana asanathi iniverapine, uyabe sizimunyela ngenxa yokuthi umama wakhe uyabe u-athi.
Unkosikazi Sindiso Moyo osebenza nabantwana balegcikwane uthi iningi labantwana elifa ngenxa yengculaza kungenxa yabazali abangaphi imvumo yokuze abantwana bahlolisiswe.
Okuyefica ukuthi umntwana uyabe mncane, abanesi ekhangele bona ukuthi hayi umntwana lowo ukugula kwakhe ngani ulegcikwane, kodwa ngebe bengela amandla okuthi bathi bamtheste ngenxa yokuthi umzali wangkhona uyabe sali engafuni ukuthi amthi bathestwe. And isikhathini eziningi bayekela kunjalo umntwana azagcinesi.
Unkosikazi Gertrude Matobo osebenza lentandane uthi izihlobo eziningi azithandi ukuthi abantwana bayihlolwa igazi okwenza baphile nzima lanxa imithi iyabe ikhona ezibhedlela. Uthi imithi yabantwana ihlezi isala ingasetshenziswanga. Inhlanganiso ezinjengeNAC zize zinike amanye amazwe anjengeBotswana leMozambique lapho okulenani labantwana elithe xaxa elihlolwa igcikwane lengculaza. Uthi kudingeka imikhankaso yokuhlolwa kwabantwana igazi ngoba kungasizi ukwelapha abadala kuphela, abantwana bephela.
Kukedinge ukuthi imikhankaso le iphathe kakhulu namalungelo abantwana, ukuthi wapha amalungelo abantwana kwezempilakahle ngokumele labo bathole uncedo lapho ludingakala. And abantwana abaningi ababe bedinga lolu sizo bazintandane, ayizihlobo azifuni ukuthi bayetestisa ngoba besaba istigma, besaba ukuthi umakhelwane bazakuthini.
Umnumzana Melusi Mangena ongumbalisi uthi ukuze igcikwane lengculaza liphele kumele kukhulunyiswane labasakhulayo okuyibo ikusasa yelizwe. Uthi okuqakathekileyo yikuthi abantwana bakhule besazi ukuthi kumele bayehlolwa igcikwane bengakayi emacansini, kungakhathalekile ukuthi abayalayo emacansini ngumuntu onganani.
Abantwana abazalwa belawo balohlupho olukhulu ngoba bazithola besesimeni sokuthi sebekhulile labo, so kumele beqalise ukwenza awabo amacebo ngempilo. Kodwa kuba nzima ngoba laba abaphila labo ababe ngelawo lowo mkhuhlane babe bebaninela khatshana bengabakwazi, okwenza ukuthi abanye begcine beyenza kube yimfihlo, okwenza kube yingozi kulabo abangelalo leso sifo.
Lanxa nje inani labantu abalegcikwane lisiya lisehla elizweni, iningi labantwana lilokhu lisabhekane lokulahlekelwa ngabazali lokuswela obenzela izinqumo ezivikela amalungelo abo kwezempilakahle esikhathini lapho abazalwa legcikwane sebesiba ngabantu abadala okumele benze izinqumo ngempilo zabo kanye lokuqala imoli. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lomdlalo wenguqu ele Dynamos lisesimeni esihle sokuphinda liphakamise njalo isicoco se-Premier Soccer League lonyaka lobanjele ehlulekile ukunqoba ngempela nsonto edluleyo. Intathe izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe ngempela viki edluleyo itshiye iqembu elihlezi esiqongweni sengalane yemiklomelo ele-Dynamos le miklomelo engamashumi amahlanu njalo likhokhela elihlezi kwindawo yesibili ele-ZPC Caribbean ngemiklomelo emithathu. iqembu leDimbare lidlalise ithuba lokuba livule isikhala esikhulu phakathi kwalo lamaqembu alilandela ngemva njengoba lidlale ngensonto livele selikwazi ukuba iqembu leZPC Caribe linqotshwe ngele-FC Platinum ngomgqibelo kodwa lenelisa ukuthola umklomelo wodwa ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa leqembu leChapungu 1-1. Kundawo yesithathu engalanini imiklomelo kule qembu leCapes United lona ile miklomelo engamashumi amane lanhlanu. Womathathu la maqembu yiwo akhangelele ukuba angaphakamisa inkezu ye-PSL kodwa nxa kukhangelwa imidlalo yeseleyo ele-ZPC Caribe kusemandleni alo ukuba lingaphakamisa isicoco njengoba lizadlala lawo omabili amaqembu elincintisana lawo. Sikhangele ukuba imidlalo emine yeseleyo ukuba idlalwe yilawo maqembu yimi njani. Iqembu leDynamo sizadlala lamaqembu athele Harare City, eleBantu Rovers, eleZPC Caribe kanye leHowmine. Iqembu leZPC Caribe lizadlala lamaqembu agoqela eleBuffaloes, eleHarare City, eleDynamo kanye leCapes United. ELeCapes United lona lizadlala leFC Platinum, eleBuffaloes, eleHarare City kanye leZPC Caribe. Kusenjalo abalandeli beqembu layo lendasebe sesabela ukuba iqembu labo lingazithola selibhekane lengozi yokugunyulwa kusigaba saphezulu lokhu ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngeleChicken Inn nge-1 kanyangensonto. Limpumela itsho ukuba iqembu lebhosi selidliwe emidlalweni emihlanu yeligi ilandelana okuyisimo esesidale ukuba lehle liyehlala kundawo yesikhombisa engalaneni yemiklomelo. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe kwamanye amazwe. Amaqembu athele Mamelodi Sundowns, ele Orlando Pirates, ele SuperSport kanye lele Platinum Stars yiwo asefinyelele kusigaba sesemifinali yomncintiswano we-Telkom Knockout ngemva kwemidlalo yesigaba se-quarter final ebikhona ngempela viki edlileyo. Iqembu le-Platinum Stars litshaya le-Kaizer Chiefs nge-5-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa kuthi iqembu le-Pirates libhaxabulele ku-Ajax Cape Town nge-4-1. I-Sundowns yona inqobe iqembu leyamazulu nge-2-1 ikanti iqembu le-SuperSport litshaye le-Bidvest Wits nge-2-1. Kwisigaba se-semifinal iqembu le-Sundowns lizadlala lele-Platinum Stars kuthe ele-Orlando Pirates lingqikilane lele-SuperSport. Kusenjalo unozinti weqembu le-Orlando Pirates kanye leqembu elimela ilizwe le-South Africa uSenzo Meyiwa udutshulwe wafa ngesikhathi izikliwi zigqekeza indlu yomculi uKelly Khumalo endaweni ye-Vosloorus se-Gauteng ngensonto ntambama. Lo mdlali obeleminyaka yokuzalwa engama-27 lesikhombisa ube ngukapteni weqembu le-Pirates kanye lele-Bafana Bafana njalo uphatheke kumdlalo weqembu le-Pirates lele-Ajax Cape Town ngomgqibelo. NgaseNgilandi iqembu elihlezi phezu kwengalane eleChelsea libe ngutshikilo bhanqa leManchester United 1-1 okuyimpumela elitshiye lile miklomelo ngama-23 okutsho ukuba selikhokhela iqembu elihlezi ngemva kwalo eleSouthampton ngemiklomelo yemine. Yimpumela emangalise abalandeli bomdlalo wenguqu yaseNgilandi ngeyokunqotshwa kweqembu eliphethe isicoco seligi eleManchester City nge-2-1 ngeleWest Ham ngomgqibelo. Elizweni leSpain iqembu leBarcelona linqotshwe okwakuqala kulisizini lapho litshaywa nge-3-1 ngeleReal Madrid okuyimpumela etshiye leli qembu lilingene ngemiklomelo engama-22 leSevilla elihlezi kwindawo yesibili engalaneni kuthi iqembu leReal Madrid likwindawo yesithathu lile miklomelo engama-21. Emidlalweni engasiyo yenguqu umdlali wegolf waseZimbabwe uBrendan Deong uqede kundawo yesithathu kumncintiswano weMcGladrey Classic ngemva kukaRobert Streb loWill McKenzie ngemva kokuba laba badlali bengene kuplayoff yokudinga intshantshu kungoba bebeqede imidlalo yabo belingene ngemiklomelo uStreb wasephumelela kuplayoff. Emdlalweni wethenisi umdlali waseZimbabwe uCara Black lomunye wakhe uSania Mirza oyisizalwane se-India baphakamise isicoco se-WTA kumncintiswano wokugqiba isizini ngemva kokunqoba uSu Wei loPeng Shuai abazizwalane zaseChina. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Jaheli Dala. Kunjalo nje amapholisa kwele South Africa athi ozabuya lobufakazi obungenza athole umuntu obulale umdlali weqembu lenguqu ele Orlando Pirates lele Bafana Bafana uSenzo Meyiwa bazamnika umvuzo wenkulungwane ezilithumi lanhlanu zamadola i-$15,000. UMeyiwa ubikwa edutshulwe wafa izolo ngezikhathi zabo 8 ntambama esemzini wakhe eJohannesburg ngabantu ekade begqekeza. Hayike ziyaphela ezosuku kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Odokotela abasebenza izibhedlela zikahulumende bakhalele umsebenzi lamuhla bekhalaza ukukhuphulelwa iholo.
Ukufuthelana lokuphoselana aqatha kuqhubekela phambili kubandla lezanu-PF.
Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga.
Lo Ntungameli Nkomo, lilale.